kati sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga le World Press Freedom Day namuhla.
I want to say to India zothi benzimali online, ama artists, ama comedians, abanye sebeqalisa ama online business, imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa internet. Uthi ethu singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abaxoze laye kulalabo abafika bethethisa abanye. Hayi, siyindlela esongama ngayo.
Abathinteka kusehlakalo sebukurawundi belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxiswane njengalolu daba engaxolisanga, njalo abantu bachaziselwa ukuthi babehlaselelwani.
Sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le-compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu impahla zethu, senzele ukuthi sibhodle emimoyeni. Laba abaselwayo babonakale baselwa ngozibanibani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphele mbono yakho esizayibala khonapha emoyeni. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe namhla kunanza ilanga le-World Press Freedom Day, njalo umkhosi omkhulu use-Addis Ababa e-Ethiopia. Ilanga leli linanzwa iminyaka yonke, njalo lasungulwa umanyano we-United Nations General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembiko eyethulwa enkundleni zokuxoxisana e-social media, uMnumzana Shawn Mucheza.
Yeah, i-social media masikhangele sibili isike yanika abantu ithuba lokuthi bathumane angithi baxoxe ngendaba zelizwe labo, bathole ukuthi yiziphi izinto ezigqathile emphakathini. Kodwa into esophayo ungakhangela khathesi nje, kusukela last week even lamhla mbana kumbe lamhla ngubizolo, i-econet ikhweza ama-prices awedatha same as amanye ama carriers. Ukuthi umuntu yebo uvunyelwe ukuya online, kodwa uma uvunyelwe kodwa ungenelisi akutsho lutho. So masukukhangele sibili singathi kuyabongeka ukuthi abantu balala ithuba lokuthi bahambe ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram baxoxe ngendaba zelizwe labo angithi, kodwa uma bengelala ithuba langikhona kungenxa yokuswela imali, hayi kule nkinga khonapho.
Bakhona abantu abangena ebulenjini lapha bahlambaza abanye, abanye ngabathatha imfanekiso yomunye umuntu engazi kumbe enqunu lokunye okunjalo osekungani kubhahile lezi nsuku. Singathini nxa sikhangele ukubana ukwethulwa kwembiko kukhanya lapha sekuphambanisa ilungelo loluntu?
Kungaba nomehluko nje omncane phakathi kwalokho abantu abakwenzayo ebulenjini lalokho abakwenzayo emphakathini nje angithi, ngoba even singathi ekhaya singathi kule bandla sibiza abantu babe khona, akuselakali ababili abathathu abazaziuba ngomsindo babaxokozelayo kube nenkinga nje. So ukuthi sithi akusela mcimbi, akusela nto eyenziwayo, akusela mhlangano eyenziwayo ngenxa yokuthi laba abayi-two abayi-three ababuya bedakiwe kumbe benzeni sebefika sebephambanisa, I see indlela esingathi sifuna ukuhamba ngayo. Owesibili, ungakhangela indlela abantu abasebenzisa ngayo i-internet obathola ebulenjini. Kulabantu asebethola indlela zokwenza imali, ilizwe alinamsebenzi. Abantu sebethola indlela zokuthi benze imali online, ama artists, ama comedians, abanye sebeqalisa ama online business, imali yabo yonke bayithola ngokusebenzisa i-internet. uthi singathi sesivala ngenxa yokuthi kulalabo abachozelayo, kulalabo abafika bethethisa abanye. Hayi, ayisiyindlela esingihamba ngayo.
Kodwa zona zikhona yini indlela ezokwenqabela ukungasetshenziswa kuhle kwe-internet? Siyabona ukuthi kuke kwaba lokucitshwa kwe-internet eZimbabwe, kodwa zikhona yini ezinye indlela ezingasetshenziswa ezingasozokucitsha i-internet?
Zikhona sibili indlela ezingasetshenziswa, kodwa sokusiya ngokuthi mbani osebenzisayo. Singakhangela ilizwe laseChina, uhulumende weChina wenelisa ukuthi avalele i-internet eChina naphakathi. Akula Facebook, akula nto engenayo, akula nto ephumayo, right? Kodwa kuthi sokusitsho ukuthi abantu beChina asazi ukuthi bona balalo ithuba lokuthi baxhumane kuhle ebulenjini, asazi khonoko, angithi kumbe singathi kubancedile kumbe akubancedanga. Kodwa singakhangela kwelethu eZimbabwe, uhulumende wethu andikhole ukuthi ulayo indlela yokuthi avalele i-internet eZimbabwe. Njengenza njalo thina sibalutshwana, asilingani leChina. Singavalelwa phakathi kuthiwa sixoxa selini lodwa amaZimbabweni, sokuthiwa sekuthengiselana yini lodwa amaZimbabweni, awulazi thona ungenayo, angithi. So uhulumende wethu ngeke wawenza lokho. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bafundise ukuthi kusetshenziswa njani i-technology le, and indlela lezi zokuthumela ama-message zisetshenziswa njani. Uthola njani ukuthi into le iliqiniso le engamakha? Wenelisa yini ukusebenzisa i-Google ukuthi ubone ukuthi udaba lolu engilubalayo lolu ukuthi kuthiwa kulama-satanist abulala abantu ngapha endaweni enje liqiniso yini? Ngingakadobha amatshe ngihambe ngiyetshaya abantu ukuthi bangama-satanist. We need to learn media literacy. So uhulumende nabantu nje abasebenza lohulumende kumele bancedisane, uthole ukuthi abantu babade ukuthiwa i-media literacy eZimbabwe.
Lo mnumzana Sean Macheza, ingcwethi ecubungula izembiko ethulwa enkundleni zokuxoxisana i-social media. Ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-Netherlands.
Ngolwesihlanu mhlaka 3 Inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho-ke umsakazo wakho we-Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imibono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge-Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 302 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 302 465 0318.
Abathinteka kusehlakalo se-Gugurawund belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe ngalolu daba engaxolisanga njalo abantu bachasiselwa ukuthi babehlaselelwani. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation ibhodabhoda elizweni ikhulumisa abantu ngalolu daba njalo ithi kuzangcwatshwa kutsha amathambo alabo ababulawa ngaleso isikhathi abangabekwanga kuhle. Omunye wabalembonole ngumnumzana Isau Ziyagezana Sibanda othi wasila kulesi isehlakalo eLupane.
Kwafika amasosha wona lawo ayehambe edinga abantu, ngile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami, bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Bathi bengisukele bangishaya ngeketane yomdududu yayibotshele eplankeni, bangishaya ekhanda la. Ngathi kwahle kwaba mnyama ngawela phansi ngaphapha manje ngiyavuka ngezwa vele ngasezwa sokutshisa yonke indawo, kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi wamdabu labamdabula khonapho, basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho owasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he, wathi bethi uvuthu. Babebaningi kakhulu, babe sebetshaye unkomazana isisebenzi sikaWilson. Wilson lo oyi-presiding officer esiziphilela khathesi. Bamtshaya-ke, bamshiya wathufile wasala waphaphama mhlawu lamdabula siphanga lachaya ingalo yadabula isiphanga wasala khona ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyikhefu ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona ngamfika ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo isigqokanyana sakhe sigqokile sokugcela igazi sokungathi isikhumba ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse esendluku sesithi siyasuka awukhala umpopo phambili saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela eForest Hill lapho sagada khona ibhasi simthatha simsa esendluku sifika esendluku laphana kwasekufithi i-roadblock yahle yathi phansi sesiyehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba bathi ya li-distant leli ungaphi umbhobho wakhe shaye ku-crossfire ngathi hhatshi asi-distant umuntu sakhamizi sethu la wathatha isigodo wathi uyandishaya ekhanda ngathi ngavike ikhanda watshaya ehlombe hlahle isigodo lesana sasidliwe umuhlwa sasithathi phihli ethareni kwathiwa sibuyele emuva bani ukuthi siye St Luke sithiwa simbisele emuva umuntu lwane vele esephela
emzimbeni lapho elalimala khona kungaphi njalo kulikhathaza njani ukuthi benze imisebenzi yena
bangijaba bangiphula isiphanga yikho angisaphakamisa ilutho ekhanda lapha selihlala lizima ikhanda linjeyana ukuhamba sekuhamba nginyonyoba ngoba bahle kwathi imithambo yonke lamajolo kuyehla lapha angisaphili kuhle le nkantsho sinye sehlule kuhamba akusavumi lokuthi ngifake isicathulo inyawo sezisala
kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama-birth certificate kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi
esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile sidabukile kakhulu emoyeni ngokulahlekelwa izihlobo zethu mina ngangingutitshala ngoba babevele bethagethe amatisha labalimi sasizingelwa sezishayiwe sinjalo sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni laba abafelwayo babonakale bafelwa ngozibani bani ngozibani bani uxoliswe kube le compensation khonaphana abantu benqeba nga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela ukuphinta babe khona kodwa izihlobo lezi eziseleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu bekhona ukuxolelana
Lo ngumnumzana isawuzi ageza nasibanda sixoxelaye ese St Luke's eLupane ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo Uhulumende weMelika usevule ngokusemthethweni isigodlo sakhe eHarare i-embassy esibikwa singesikhulu esedlula ezinye kuzwekazi le-Afrika njalo u-ambassador Brian Nichols uthi lokhu kutshengisa ukuzimisela kwelizwe lakhe ukusebenzelana lele Zimbabwe umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abalamvumo epheleleyo eyokuthi betshengisele ngoba uhulumende ulelungelo lokuthi engabavumeli nxa kungahambelani lemithetho yelizwe kumbe kuhlukuluza abanye umnumzana Mangwana ubebhala umbono wakhe ku-editorial yephephandaba le-The Herald umkhokheli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede usesole umsekeli kamgcini sihlalo weqembu lebhoso uMorden Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo bona abamiswe umsebenzi wokwesikhatshana ngokungabuyiseli isiphathamandla saleli qembu umnumzana Nhlanhla Dube esikhundleni sakhe ikhontrakthi yakhe isifikile kumlindi yagcina uGumede uthi laba bobabili bahambela abanye phambili ngoba lolu daba lwalo lokhu lusahlaziywa uthe abasekeli baleli bandla bengakhathazeki ngoba udaba lolu luzaphathwa ngenhlonipho njalo ababili labo abamise umsebenzi bazahlaliswa phansi bechasise ngesinqumo abasithathayo inkampani encedisa leli qembu ngemali e-Net One ikhathazekile ngokwenzakala kuleli qembu kubika iphephandaba le-The Chronicle Okwamanje, ngesizwe amazwi abalaleli be-Studio 7, abasethulele wona abasithumele wona ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yes, salubonani msakazo weStudio 7. Lalela njengamanje nje, lalela iStudio 7 ngikhona la. Kuzwa kuhle phansi emagusini emahlathini amnyama enkaya kanye ngaphansi kwenduna unkalakatha yosobhulu ayethe mabhena ye hayi sikuzwa kuhle. Sizama ukukhuluma indaba yokuthi sifisa ukuthi nathi Studio 7 ongiyositshela indaba esizithokozelayo iyaqhubeka esitshela zona, engathatheki, engenzi lokho kwenziwa ngabantu kokuthatha uhlangothi kodwa akhuluma izinto njengoba zinjalo. Siyamlandela kakhulu futhi siyalazisa ukuthi qhubekani ngalokho. Siyalithanda, siyathokoza kakhulu ngani vele makuyotshaya u-7 ntambama umele ubona sengihlezi phambi kweradio yami ngizwe manje kakhulu okwenzakalayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu, qhubekani lisenza njalo.
Sanibonani, linjani umsakazweni we-Studio 7 umsakazo wabantu. Ngithanda ukudlulisa ukubonga mina ku-Studio 7 kakhulu kazi iy'ntatheli zakhona ngokungathathi uhlangothi, ngokubika izindaba eziqondile, ngokubika izindaba ezenzakalayo kakhulu elizweni lethu nasemazweni wonke jikelele. Kuyabongeka kakhulu ukuthi kune-Studio 7 esingachemile yikho sikubonga kakhulu. Ngithanda ukubahalalisela abalandeli be-Studio 7 nentatheli ze-Studio 7 kanye nabo bonke abasakazi bakhona. Kunezindaba eziphuma like i-ZBC eyakithi eZimbabwe esinenkinga yokuthi khona ibika izindaba ngokuthatha uhlangothi lukahulumende onguye ophetheyo. Ma kungabe kukhona okunye okuhle okwenziwa ngamanye ama-opposition party or okwenziwa ngabantu belizwe akubikwa, kodwa kubikwa lokho okuhle okwenziwa luhlangothi le-ZANU-PF. Noma nje kukuningi okubi abakwenzayo kodwa kabakubiki bona. Abagidi bagijimela ukubika okuhle kuphela, babika okuhle kuphela, lokho okubi bese bekubika ngathi into elungile. Yikho esingakuthandiyo konoko okwenziwa izintatheli ze-ZBC. Intatheli is an independent organization, kumele zizimele, zingabiki ngokuthi zithanda bani or zisetshenziswa ukuthi zithande bani. Ngathi kungaqedwa konke konoko ukuthi umkhulu wazo ebe ngumuntu mhlawumbe okhethe izano ombe osapota izano PF kumbe osapota lelo qembu noma kuliphi lizwe. Yinto emele iqede kakhulu e-Africa. E-Africa sinaleyo problem sadiki njengoba ibunjiwe ikhona zibika ngokuchema. Ezinye zazo zibika ama-elections engakaphumi, ziyabe sezibika ukuthi hayi ama-elections azaba free and fair, ngapha abantu bebulawa, ngapha abantu bechayo, zingakubiki ngoba kuyabe kusenziwa iqembu elibusayo kulelo lizwe. Siyakugxeka kakhulu lokhuyana, sicela ukuthi abazinoka amakhwapha, bika izinto eziqondile. Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Ngiyabonga kakhulu, libe nesuku oluhle.
Lo ninjani, ukhuluma ngisibona kuhle Khumalo, ngiphuma e-Plumtree. Yebo, ngithanda ukuthi ngusho ukuthi ngibonga kakhulu ku-Studio 7 ngendlela enza ngakhona ikhiphe indaba zeqiniso. Into ebengiyikhalela ukuthi bengifisa ukuthi ilizwe lethu kube lingalunga ukuze nathi abatsha sikwazi ukuqhubekela phambili, sikwazi ukusebenzela duze nabazali bethu, hayi ukusebenza ekudeni nabazali bethu. Ngaba kuhle kakhulu uma ilizwe lethu lingatshintsha. Ngiyabonga kakhulu. Ngemba wonke umuntu angasuka ngapha nase-South Africa abele eTek naseZimbabwe awazi ukuthi siyasebenza ngasekhaya.
Sanibonani basakazi abahle abe-Studio 7 yase-Voice of America. ngithi lami ngilibe ngelele njalo ngilibonge ngomsebenzi nokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi. Siyanibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo. Nkulunkulu abe lani sibili. Mina nginguThomson Dowera, ngikhuluma ngingapha eWange enumber 5.
Ke lawo ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lizirekhode liwathumele kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook kulo lesethi Moleya othi bazalwane livuka njani. Lo nkosi nathi Chingandebele la uthi livuka njani msakazi. Siyavuka. UJunior Sibanda uthi sabona msakazi, siyabonga indaba osethulela zona. NgiseJohannesburg sibonga njalo, siyakwazi ukuthi bakhona abasibukeleyo labasilaleleyo lanxa bengathandi nje ukuziveza. Umculi olodumo oweUganda uBob Wine ukhululwe ngesibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe ekuqaleni kwayona le iviki esethuswa icala lokutshengisela isola uhulumente. Uzamiswa njalo phambi komthethwandaba kuyona le inyanga ithonisiswa. Ukuziphetha izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa abantu beVenezuela belokhu beqhubeka betshengisela ngobuningi babo, umongameli walelo lizwe uMnumzana Nicolas Maduro uyala ukuthiya intambo zombuso. Elemelika lamanye amazwe abananza umkhokheli weqembu eliphikisayo uMnumzana Juan Guaido njengomkhokheli walelo lizwe, sebemkhuthaze ukuthi achiye umbuso uMnumzana Maduro. Kodwa amazwe abalisa eleCuba leleRussia athi kaqhubeke ebusa ngoba emsekela. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Wezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lamaDemocrats ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo ngo-2020 nguSenator Kamala Harris weCalifornia oligqwetha njalo engowesifazana onsundu oleminyaka engamachumi amahlanu lane i-54. UMnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders weVermont yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lwama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikankosikazi Harris zigoqela ukuthi abafunda ekolitshini abalabazali abaleholo eliphansi bengakhuphi imbadalo yezifundo zabo. Ukuhlandla lethu lokugcina esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kuliviki lapho esihlaziya abancintisa kulolu khetho, sixoxa ngalolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema.
So far uKamala Harris kayenza kuhle. Walontsha i-campaign yakhe kuhle, waba labantu abaningi ababuya ku-campaign. Ezimalini imali yakhe ziyangena zama-supporters. Ubhizi uyangihamba vakatshela ama-states atshiyeneyo lokho ikhankasa so early. Kukhanye ngani hhayi laye so far u-state sesimele ukubana baqalise nje ukuvota kuma-early states lawana, njalo ukuthi baqalise ukwenza ama-debates. I think ama-debates yozaqalisa ukucasa ukukhipha abanye phambi kokubabawela eceleni, abanye baqhubeka siya phambili.
Ukuthi ungowesifazana-ke,
ngwenani ukuba ngowesifazana yiko kuzamenza aphumelele kakhulu. Ngwenani i-America iyafuna kakhulu ukuthola umuntu owesifazana ongaba ngumongameli. It was just said ukubana uHillary wehluleka ngisa noTrump, kodwa i-America ngwenani iyafuna sibili ukubana lo mongameli ongumuntu wesifazana. I think uKamala ulethwelayo njalo lokuthi akwanise ukungena kuleso sikhundla. Njalo besides lokho, anje abantu ukuthi wonke abanye ama-candidates laba khankasayo, abantu besilisa abaningi sebephulile. uKamala umuntu wesifazane umtomnyama lokho kuyamengezelela ukubana abantu bakwanise ukumkhangela kabili ukuthi hawu lo kuthine labanye asifake nomunye othiyeneyo sibonte la engasincedisa kanjani lizokuthi liye phambi.
Lo mnumzana Duma Phimema ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas eTexas khonapha eMelika. Namhlanje kwezomculo sihamba lo ND Nduna, isizalwane seZimbabwe esicula siseSouth Africa. Eminye imculo yakhe ngethi Duduzile imali yami leminye, kodwa namhla siliqhunsela le ethi December. December isizalwane seZimbabwe ke esihlala kwele South Africa. Usengagqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhla ukulanza ilanga le World Press Freedom Day. Njalo abathinteka kusehlakalo seGugground belokhu begcizelela ukuthi akuncedi ukuthi uhulumende athi kuxoxwe njengalolu daba engaxolisanga njalo abantu bengachaziselwanga ukuthi babehlaselelwani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.